So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela imsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni 26 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzaxotsha abasakhulayo bezanu PF abaholiswa nguhulumende kodwa bengasebenzi, iningi lithi lizakholwa ngokubona ngoba abatsha laba sebeke baxotshwa kodwa babuyiselwa njalo.
Wayeseke waba nezinyanga zokuthi elungisise into ezinjalo kusukela kuNovemba ka-2017. Yikho-ke ukuthi lokhu sikubone kungakalungiswa kusitshengisela ukuthi kulokuqeda kwezinye izinto uhulumende lokudonsa inyawo mbijana lokuhlehlela emuva.
Ukuswelakala kwamagetsi kusukela ekuqaleni komnyaka kwesinye isigaba seBinga South sokubangele ukuthi isibhedlela lokunye kungasasebenzi ngemfanelo.
Kufanele kube lama-vaccines yokuhlaba abantwana ama-under 5. Akusela hlelo lokuvaccinate ngoba izibhedlela kusela ma-fridge ukuthi zihlanise ama-vaccines. Kusho ukuthi abantwana bonke aba-under 5 edini sihlasela imikhuhlane yalo evikelekayo nxa bengakagwanisayisile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzaxotsha abasakhulayo bebandla lezanu PF abaholiswa nguhulumende kodwa bengasebenzi ama-ghost workers, iningi lithi lizakholwa ngokubona ngoba abatsha laba sebeke baxotshwa kodwa babuyiselwa njalo. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi lawa izolo emhlanganweni wezanu PF Politburo. Sixoxele ngcwethi kwezomnotho umnumzana Richard Mahomva ngalolu daba.
Kufuze uma sithi sihluza lolo daba sikhangele ukuthi ngemva kokube umongameli Mnangagwa wakhethwa ngo-2018, kufuze sikhangele ukuthi wayeseke waba nezinyanga zokuthi elungisise into ezinjalo kusukela kuNovemba ka-2017. Yikho-ke ukuthi lokhu sikubone kungakalungiswa kusitshengisela ukuthi kulokuqeda kwezinye izinto uhulumende lokudonsa inyawo mbijana lokuhlehlela emuva okuyenza ukuthi intuthuko yelizwe ingabi obala. Ngamanye amazwi ngathi siyafisa ukuthi lezi zithembiso zigcwaliswe lokuthi ezinye izithembiso ezilokudlelana lezomkhono ukuthi zigcwaliswe. Kuyabe kumgqoka khona lokho.
Indaba yabahuqulozi abantu abangethembekanga abenza imisebenzi yenkohlakalo kumbe i-corruption uthi bazaphathwa ngesandla esilukhuni impela. Uyakubona ukuzinikela kuhulumende ekulisa and the corruption.
Nzathi kubuyela emuva kule ndaba ye-externalization eyayithiwa yi-externalization labantu labo bawathiwa kule mali ababezikhupha okungekho emthethweni elizweni. Saphomba ukutshela ukuthi nguzibani lozibani banyana, kodwa asizange sibone kufiba le nguquko kulolo hlangothi ukuthi lawa abantu bejeziswe nokunye okuthile. Yikho-ke kwenza ukuthi ithemba lethu libe lincane kumbe licake uma sisizwa ukuthi abahuquluzi bezemali bazathi ukujeziswa kathesi, ngoba siyakubona ukuthi emalangeni adlulileyo lapha bekube lo mbiko othe ukwethula ngojaha lothiwa ngu-Hesi Lumumba okade esebenza njengosomlomo kaminister wezefinance, ukuthi siyakubona ukuthi amadoda lawa kulokuyehluleka ukuqondana bona bevota njalo. Khona lokho kwenza ukuthi singabe lethemba ukuthi nxa besithi bazalungisa ezomkhono ukuthi sizabona kusiba lokuphangisa ekuthini indaba zilungiswe.
Uthi okunye okubangela ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu elizweni yi-panic buying. Abantu babona imbiko engayisiyo ku-social media babe sebegijimela ezitolo ukuyathenga lezo zinto. Singathi yiyo yodwa yini imbangela le?
singakafiki khonapho mina ngithi kulo kumqoka kwesukuthi thina e-commerce ukuthi nxa ungabayenza ukuthi izinto zidingakale esithi demand kufuze sithole ukugcwaliswa kwalokho okuyabe kudingakala ukuthiwa yi-supply. Yikho nxa sikhangela i-principle yalokho okuthiwa yi-supply and demand yinto elula kakhulu ukuthi uma sibone ngazani abantu yiba babuthelela izinto amankampani kawalethe okunye okade kuvele kwalungiswa kudala kuma warehouse abo ngoba nxa izinto zingagcwaliswa ambona ukuthi abantu bazoqhubeka benemali yokube lokhu behwaba ukuthenga izinto. Yikho ke okucathekileyo sikubonayo kulokhu yikuthi amankampani ke nelisi ukulungisa ezinye izinto ngenxa yokuthi imali kayikho, hatshi kuphela ukuthi abantu balobuhwaba bokuthenga izinto, ambona kuyikho khona lokho.
Lo ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi kwezomnotho, ubexoxa icingweni lo ntongameli inkomo weStudio 7. Isizalwane zeZimbabwe ebesezifake ithemba lempilo kwele South Africa sezidane kakhulu ngemva kokumemezela kwamphathi ntambo ogatshalwe zemali kulelo lizwe. Umnumzana Thito Mboweni, yena othe isimo sezomnotho kwele South Africa sesifike kusibanga esinzima kakhulu. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale eSouth Africa.
Ezethula umbiko wakhe ngesimo sezomnotho lezemali kwele South Africa ePhalamende, umphathi ntambo ogatshalwe zemali umnumzana Thito Mboweni uthe ukukhwela kwentengo yamagetsi lokuqonga kwenani labangasebenziyo sekulethe ubunzima obukhulu elizweni jikelele.
We're all going to heaven and yet we're going to hell. As a country, we stand at a crossroads.
Sonke besithi siya ezulwini kanti siya esihogweni. Njengelizwe siphakathi kwetshe lembokodo. Sekuyisikhathi esinzima kodwa ke njengesizwe sikhethe ukuhamba indlela enzima yokulungisa isimo esikhona.
Uthe nxa lobunzima umnotho kawusakhangelelwanga ukukhula ngendlela ebikhangelelwe okuyinto etsho ukuthi impilo ikhona iza kubanzima. Lokhu sekwenze izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisale zilesithuli kakhulu nxa kukhangelwa ukuthi bese bethembele kwele South Africa ulandela ukulala ngogedla kwezomnotho ekhaya. Isizalo seZimbabwe umnumzana Dingindlela Dube uthi lezi zindaba ezibephula inhliziyo.
Singabantu beZimbabwe lokhu sekusitsho ukuthi kithi sihamba enkangala kungela moya ophephethayo. Sinjalo sihamba kasikwazi lokuthi siya ngapi. Kasilalo ithemba ngekusasa ngoba ilamuhla lethu limabheketwane. Phonxa kuza kutsha sona isiziba za kuba yini kusasa.
Umcwaningi wenhlelo ezijeneyo umnumzana Jonathan Mbedzi uthi ukuntengantenga kwezomnotho wakwele South Africa kusho ukuthi abaseZimbabwe abebesizwa izihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa sebezathwala amagabha avuzayo.
Kuyenza ukuthi abantu bengakhona ukunakekela abantu bakubo basemakhaya laba abaphuma khona because South Africa yona vele bazama ukuthola yonke into from South Africa ngoba isimo eZimbabwe kwamanje sime kanzima. Singafisa nje ukuthi maybe uthuli Mncube ebuya nalelo kunjani yakhe entsha naye ingathathi isikhathi eside.
Ngakolunhlangothi umnumzana PH Mzilankatha uthi okudanisayo ukuthi lasekhaya izinto ziqhubeka zisiba zimbi ngamandla.
Ngempela kunzima ikakhulu thina esiphandle nokuya ekhaya nje sesibona soku useless. Ngoba uzohamba ekhaya uphethe imali iRand. Ufike wena ubanikezele lo Rand, bona bakujikisa lapho bakunikeza amaphepha. Uzoyenzani ngalawo maphepha? Asazi ukuthi sikophetha ngani.
Isifundiswa umnumzana Bongani Nyathi uthi lokhu kuzathwalisa nzima umuntu wonke elizweni njengoba ilizwe jikelele seleyeme kwele South Africa leBotswana kukho konke.
Kusho ukuthi nje umnotho waseSouth Africa mawusehla njengalokho kwenzeka kulezi nsuku ubunzima bakhona buyadlulela phambili buya kwela seZimbabwe ngoba ilizwe laseZimbabwe selifana lengxenye yeSouth Africa ngoba okuningi okutholakala kwela seZimbabwe kuthathwa kulele laseSouth Africa. ngakho ke lokhu kuzodala ukuthi izinto zibe nzima kakhulu kwelaseZimbabwe.
Abanye ke bathi besabela ukuthi lobu bunzima bungabangela izihlakalo zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe, okuyinto esiqale ukwanda enyangeni ezimbili ezedluleyo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Ukusenjalo isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe eziseBotswana umnumzana Bheki Impilo weza sithi ukuqhubeka kokubhidlika komnotho eZimbabwe kulakho ukuchabalalisa amathemba eziphepheli ukuthi aziphindele ekhaya. Iziphepheli bese ziqalile ukuphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende bamazwe omabili bavumelane ukuthi asisekho isidingo sokuthi beqhubeke bekulelo lizwe. Intathe izindaba iStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Iziphepheli bese ziqalile ukuphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende bamazwe omabili bevumelane ukuthi asisekho isidingo sokuthi baqhubeke beseBotswana. Umnumzana Bheki Impilo weza oyisikhulumi seziphepheli zonke enkambeni eduke kwele Botswana utshele iStudio 7 ukuthi abalihlekana kade sebeqale ukuphindela ekhaya. Kodwa uthi umnotho weZimbabwe wona uqhubeka usonakala ngamandla, ulakho ukuthundubeza amathuba eziphepheli okubuyela ekhaya.
Okungami kuhle komnotho ekhaya eZimbabwe ngempela sokudale kakhulu ukuthi abantu abaningi imiqondo yabo yokulubhekisa emuva itshintshe ngobuningi. Isizathu sokubana abantu ayisikho akade beku-expect, ayisikho akade bekukhangelele. Abantu bebekhangelele ukuthi mhlawumbe kuzoba lo tshintsho ekhaya.
Uweza uchasise ukuthi kulesiphephelo ezilithumi lambili ezabuyela ekhaya ngolwesihlanu olwedluleyo kulandela inkuthazo yamazwe omabili yokuthi labo abaseduki baphindele eZimbabwe. Wayengumphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kweliZimbabwe, udokotela Obert Mpofu wavakatshela eBotswana ngombimbitho ezokhulumisana lomunye wakhe wakwele Botswana, mnumzana Shaw Kati, phezu kodaba lokuthi iziphepheli zeZimbabwe ziphindele emuva. Kodwa kulesidensi iningi lingafisi ukuphindela ekhaya noma nje impilo ibikwa ingelula edukwini. Uweza uthi ikakhulu isimo siba nzima kubantwana abanye abaqeda isikolo kodwa behluleke ukuqhubekela phambili ngezifundo zabo.
Abantwana bayaqeda izikolo kumele baye phambili, ama-results abo mahle kakhulu kodwa bayekele kuye esikolo ngenxa yokuthi ayisibobala. So ayisikuthi abantu bahlezi bayajabula belapha eBotswana, bahlezi abantu ngokudubeka. Isikhalazo kuphela baba naso yiso soneso sokuthi ngahulumende wale Botswana uyabona nanzelela ayikhangelisise kahle indaba yeZimbabwe, abone ukuthi angabancedisa njani abantwana beZimbabwe.
Abanye abeZimbabwe abaseBotswana labo bayavuma ukuthi kuzaba nzima ukuthi hajike usiphepheli kuphela, kodwa labanye abakade befisa ukuthi bephindele ekhaya. Bathi ngemva kokuvotelwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa Ntulikazi babelethemba lokuthi kuzalunga, kodwa sekusuke kwababa ngamandla.
Siyazi ukuthi abaningi bakhona ngabantu ababesekela kakhulu uhlangothi lolo lwe-opposition abaye bade bephikisana lohulumende. So umumo okhona namhlanje izinto ziyadura, amafutha ezimoto adura, yonke into ukudla okudliwayo nje general life nje ukuthi umuntu nje achone philile akuthengeki akubambeki kunzima. So yinto eyenza ukuthi kakhulu imicabango yabantu ibone kuqinisekile sibili ukuthi hayi ekhaya akukalungi.
ELeZimbabwe libhekane lokubhidlika kakutsha njalo komnotho, intengo sesikhwele okwamagama, imali kanye lenye impahla ingatholakali elizweni. Iningi lesiphepheli eseduki ezedlula amakhulu ayisithupha zabaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho luka-2008, lona ololudlakela olumangalisayo olwaluqondiswe kwabamabandla aphikisayo. Ngemva kokuphuma kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe nyakenye, kwakulethemba lokuthi sokungathiwa bantwana ozane ekhaya, kodwa kukhanya izilwane ezintsha ezingumnotho sezivimbile njalo. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umfumfu kuyinyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke, umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukise lamhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-half past 7 ntambama. Lango-half past 6 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM, 4930-6040-15460 laku 1885 kHz kushortwave.
Kweziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele namuhla, asizweni owaphepha kulomkhuhlane unkosikazi Molly Richardson kanye loSister Ndlovu we-Island Hospice and Healthcare abakhulumele ntathela izindaba zeStudio 7.
Ukuvikela kwalomkhuhlane owemvukuzane yebele kunzima ngoba isikhathi esiningi itholakala ngosendo. So kuhle ukuthi abantu bananzelele ukuba emulini ukhona umkhuhlane wemvukuzane, baphangise bebe besenza ukuzihlola bebona ukuthi ayikho yini imvukuzane ebeleni. Siyakhuthaza nje ukuthi abantu behlale besidla ukudla okwakha umzimba, okule protein eyaneleyo, istarch esaneleyo, njalo okulamafutha aneleyo ukuba bevikele imkhuhlane le enjengemvukuzane. Nxa isitholakele imvukuzane, odokotela bayakhipha inyama encane behlole ukuba yimvukuzane yini. Nxa kuyimvukuzane bayakhipha ibele lonke kanye lembilaphi ezisekhwapheni. Ngisokukhitshwa ibele bese beyekungenisa emtshineni abajwayele ukuthi ikutshiswa iradiation ukuba bebulale ama-cancer cells wonke angabe esemzimbeni. Ubusuphinda uhlatshwe amajekiseni achiyeneyo, imithi le kuthiwa yi-chemotherapy. Kuyatholakala njalo ukuthi abantu laba bephiwa amaphilisi ababizwa kuthiwa yi-tamoxifen oyinatha for 5 years. Okubi ukuthi imithi leya kubabizwa kuthiwa yi-chemotherapy iyabiza. So kunzima ukuba uhulumende asinike limithi, kuthola abantu bahamba besiyazithengela and iyabiza emafamasi. I-medical aid eziningi ziyathenga kodwa kuba lalokhu abathi yi-shortfall.
Sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadura, ayichiphanga. Okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekadiveli khona and sebefuna i-forex esingelayo. Besicela ukuthi singasali kwabanye bethu, sasibone abanye khona le eHarare bencediswa yi-Cancer Association, thina asincediswa. Asila lutho esilutholayo, kuba nzima kakhulu. Abanye abantu bahle bafele ezindlini bengahambi ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali eziyabe zifuneka.
Lapho sizwe unkosikazi Molly Richardson owaphepha kumkhuhlane wemvukuzane yebele kanye loSister Ndlovu we-Island Hospice and Healthcare bexoxa le ntathela izindaba zeStudio 7. Ukuswelakala kwamagetsi kusukela ekuqaleni komnyaka kwesinye isigaba seBinga South sokubangele ukuthi izibedlela lokunye kungasasebenzi ngemfanelo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uChris Gande weStudio 7 ayiqhube lomeli weBinga South edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza.
Izisa iyasichaphula ngoba senyileni almost before election, since April besingela amagetsi. Amagetsi ahambe around 2 months before election. Line would draw that prime recommendation and that put the whole of Ibinga, especially Ibinga South, Agusalamegetsi, which I saw from the clinic, I state, recommendation. Now, also the rule of thumb over the test, recommendation is ever changing the number of food. Over several words, I want to do shout out in Amagetsi. Esolo tuvo ukukhuluma kanje ama clinics ama 8 kufanele kube la ma-vaccines umhlaba wentwana ama-under 5 akusela hlelo lokuvaccinate ngoba izibhedlela sela ma-fridge ukuthi kandisa ama-vaccines ngokule ekuphele isibhedlela yabifuna amagetsi. So khona kuyanaso kusiphazamisa okunye okwenti kutho ukuthi abantwana bonke aba-under 5 edinga sebesengozini yokuthi ingahlasela imikhuhlane yabe ezikelelayo nxa bengakakwanisayisile ngoba kusela ama-baby clinics. So sokuliduru nawo sizakhangela siyabhuka layo so-almost 2 years ilayini yawa ukuwanje kwepholo elilodwa behlule ukuthi belivuse and sokushaya kubo 2 years and lako yinye indayisi libilimazeke kakubi kakhulu.
Manje selike lazama ukukhuluma labo yini abantu bezesa?
Abantu bezesa bayazijayela baba abasafuni msebenzi. Aseseyizesa yakudalisa siyaziyo ukuthi wazesa moto mjinji ngoba into engikhuluma labo sokudlula 2 months ngesikhathi sokusiya kukhetho ngakhuluma laye ngokwakho uJesus Zwelithi ngomkhulu wabo wezesa ujero manager ngawanjela ukuthi abe engakwazi nathi awukwazi njani sokuhlala e-3 years e-2 months kungela magesi. So kufanele ukuthi abakho serious ngomsebenzi athi bathi bayazama ngoba ngiyazokhuluma lawo futhi bathi hayi problem ngamapolisa awababophi asoze zilungise nxa bengakabophi abantu. Uyababopha bona betshentshe usuku and isikhathi eziningi ngasicabangela ukuthi yibo bona bezisa abatshentsha zinye izindawo ngoba umuntu uyazama uyabekwazi njani ukuthi amagesi athithwa njani njalo ngawakho ngaleso sikhathi ukuthi enzanisa indambo into bayazithengisa kubebeza ngibilisa ngithatha ikhopha yangikhona bathi siyabatshela kodwa abayenzi lutho kutho ukuthi balesandla phakathi entweni.
Ake sikhangele udaba lomumo webhinga khona ngapho kunjani kakhulu nxa sikhangela indaba zendlala lokunye okunjani?
Indlala ibesesingono kodwa isiyengezelele ngendaba le eyikhondomi ezikatesi ngamadoda ezandla ngoba ukutshintsha ukutshintsha ama-prize ukuthi ukuthi abantu abaningi abasafinyeleli ukuthi bethenge izintathu bekhwanisa ukuzithenga ezitolo ukunanzele futhi ukuthi vele ngethinga ngapho isikhathi esiningi ngakhangela endaweni njengelusulu abantu vele bengasela mali besebethengisa besebetshintsha ukudla kumbe bethenga ukudla ngokutshintsha umumvu nawo nxa izinto zikhwele ngendlela ekhwele ngazo ukuthi ukuthi lapho umuntu kade etshintsha khona ngebhakede kule gogogo sezatshintsha ngamagugu kabathatha amane kudethenga ithukela akusasebenzeke. So lokhu sokusebenzelela indlala ngoba abantu abaningi sebephelelwa yikudla bezama ukudinga into abangalazo esemashobi esezikhwelile ezifuyweni abantu abaningi abasela umuntu uyabe ekhangelela ukuthi owezinkabo kupilo sokusele njengoba izulu seliza kuna ikuyenza lima ngakho. So abantu abaningi sifuyo zitakile ukuthi kanyekacabanga ngokuzithengisa ngoba ungakhangela ukuthi iprize azamila ngoba inkomo yakhona yabe iqakile imbuzi yabe iqakile ngamandlela akula. So ukuthengisa isifuyo vele yi-last option okuthi bona abantu abaningi bethengisa kathesi.
Lapho ezitolo kuye kona kumi njani?
Izitolo akusela lutho ngokunjani. Ninje mina ngilokhu isitolo kwami engade ngibuka sengakuvala ngoba akusela lutho. Abantu bathe ama-prizes zikhwela abantu bebadela imali kumbe abantu bemadorobheni bevela ngathi bebethatha ukuqonda ukuthatha sonke isitolo leziqedi. So izinto eziningi naw umlimidinisi ukuthi eyoda akusawodeki. So abantu abaningi bathengisa okwakukhona esitolo kwaphela ukuthi befinyelele okunye akusafinyeleleki ngoba ukuthi intengo yakhona isababambeka. Sibuyela kubo 2008 ukuthi uyathola ukuthi uthela ama-tissue paper okunye okungelakunede ebantwini ezenza ngoyithukela nje abantu abaningi basaliki kubinyoe laba basatholakale.
Lowo ngumnumzana Joel Kabuza, ummeli weBinga South edalele ephalamende, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Ilokhu iqhubeka imidlalo yeFIBA Afro Basketball Zone 6 Championships yona eqhutshelwa kwele Zimbabwe lonyaka igqijwa kuviki ezayo. Intathe ezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje bekweminye yale midlalo kobulawayo njalo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kula macambo alichumi lambili aphuma emazweni amane abalisa ele Malawi, ele Mozambique, ele Angola kanye lele Zimbabwe yathe kwaqa endaweni yeZimbabwe International Trade Fair lapho kuqutshelwa khona umncintiswano walonyaka weFIBA Afro Basketball Zone 6 Championships. Ilizwe leZimbabwe yile liqoqala imidlalo njalo limelwe ngamaqembu abalisa ele Lakers zalele Vixens ukucela labesifazane kuthi ucela labesilisa amaqembu amele ilizwe leZimbabwe ngabalisa ele Foxes kanye lele Harare City Hornets. Olilunga lequla elibona ngokuqoqa kwalimidlalo uSikhumbuzo Ndlovu ukhuthaze uZulu ukuba abuye azobukela limidlalo athe yona ngezinga laphezulu.
Esikufisayo nje kakhulu ukuthi abantu bebuye bezibona imidlalo leyi ukudlala okwenzakalayo ukudlala okusezingeni elikhulu kakhulu ngoba abantu laba baseAngola labe Mozambique umdlalo webasketball bawuqakathekisa kakhulu futhi labantwana bethu ukuthi bebuye bezebukela bebone ukuthi hayi abantu laba badlala bephila ngezemidlalo badlala kanjani.
Ngosuku lokuqala kule midlalo aqhuba enzima amaqembu kule Zimbabwe njengoba ile Foxes linqotshwe nge-49-77 liqembu leBravehearts elaseMalawi. Emdlalweni wabesilisa ukuthi kumidlalo yabesifazane ele Lakers linqotshwe nge-40-96 ngele Interclub elaseAngola, ikanti ele Vixens litshaywe nge-61-70 ngele Bravehearts elaseMalawi. Ngosuku lwesibili iningi lamaqembu akwele Zimbabwe aqhubekele phambili edonsa nzima njengoba iqembu leCity Hornets elitshaywe nge-59-72 liqembu leFerroviario di Beira kucelela besilisa kuthi kucelela besifazane ele Vixens libhaxabulwe nge-54-107 ngele Interclub elaseAngola. Kwathi iqembu leLakers yilo lodwa elenelise ukunqoba lapho lisidla eleBravehearts elaseMalawi nge-73-54. Iqembu leLakers eliphuma edolobheni lakoBulawayo linqobe leVixens eliphuma esikolweni iHarare nge-85-53. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Langa umongameli Emerson Mnangagwa esithi uhulumende uzaxotsha abasakhulayo bezanu PF abaholiswa nguhulumende kodwa bengasebenzi ama-cost workers. Iningi lithi lizakholwa ngokubona ngoba lokhu sokwake kwenzakala kodwa kwehlula. Ukuswelakala kwamagetsi kusukela ekuqaleni komnyaka kwesinye isigaba seBinga South sokubangele ukuthi isibhedlela lokunye kungasasebenzi ngemfanelo. Oliver Lelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asihlanganeni njalo ngo 7:30 p.m. ntambama.